Isahluko 2. Ukuba lomzwangedwa omuhle. Hlalani lomzwangedwa omuhle. 1 Petrus 3 verse 16. Ithethwe ku New World Translation. Indima 1 lo 2. Umbuzo uthi, kungani udinga imephu kumbe umuntu ongahamba lawe nxa usendaweni engajayelanga? Kuyini uJehova asinike khona ukuze kusiqondise? Ake uzibone ngelihlo lengqondo udabula phakathi kwenkangala. Yonke indawo ikhanya ifanana futhi ugcina ungasabona ukuthi uvela ngaphi lokuthi uyangaphi. Kodwa kuyini ongakusiza ukuthi ungalahleki endaweni enjalo? Ungasebenzisa imephu kumbe uncedwe ngumuntu oyazi kuhle indawo leyo. Lokho kuqakathekile ngoba kungasindisa ukuphila kwakho. Sonke sihlangana lezinhluphe ekuphileni futhi kwezinye izikhathi singaswela lokuthi sibambe ngaphi. UJehova usinike umzwangedwa ukuze usiqondise ezimeni ezinjalo. Ake sihlole ukuthi uyini umzwangedwa lokuthi usebenza njani. Sizafunda ngokuqeqesha umzwangedwa, ukuba le ndaba lemizwangedwa yabanye, lokuthi umzwangedwa ohlanzekileyo ungasinceda njani empilweni. Uyini umzwangedwa futhi usebenza njani? Indima 3. Umbuzo uthi, uyini umzwangedwa? Umzwangedwa uyisipho esihle sesinikwe nguJehova. Usinceda sazi okuqondileyo lokungaqondanga. EBhayibhelini, ibala lesiGrike lirhunyutshwe ngokuthi umzwangedwa litsho ukuzazi wena ngokwakho. Nxa umzwangedwa wethu usebenza kuhle, uzasinceda sihlole imicabango kanye lemizwa yethu. Ungasinceda senze okuhle futhi sixwaye okubi. Ungasenza sithokoze nxa senze isinqumo esihle kumbe sizisole nxa senze esibi.
Amabala asekucineni 5 athi, umzwangedwa. Umzwangedwa yisipho esihle esisinikwe nguJehova esisinceda sazi okulungileyo lokungalunganga. Ukuze umzwangedwa wakho usebenze kuhle, kumele uqeqetshe usebenzisa iBhayibheli. Ukwenza njalo kuza kunceda ukuthi wenze izinqumo ezithokozisa uNkulunkulu. Umzwangedwa ungakuxwayisa nxa usufuna ukwenza into engalunganga futhi ungakwenza uzisole nxa ungenza into embi. Ngezinye izikhathi umzwangedwa ungehluleka ukusebenza kuhle, kodwa nxa singacela uJehova asincedise ungaphinda usebenze. Umzwangedwa omuhle uzakwenza uhlaliseke njalo uzihloniphe. Amabala asekucineni 5 aphelela lapha.
Indima 4 lo 5. Umbuzo ka-A uthi, kwenzakalani ku-Adam lo-Eva baze bakhethe ukungalaleli imzwangedwa yabo? Umbuzo ka-B uthi, yiziphi ezinye izibonelo ezisebhayibhelini ezitshengisa indlela umzwangedwa usebenza ngayo? Sonke siyazikhethela ukuthi siyafuna yini ukulalela umzwangedwa loba hatshi. U-Adam lo-Eva benza isono ngoba kabayilalelanga imzwangedwa yabo. Bazisola sebonile kodwa kwakungasancedi. Basebephule umthetho kaNkulunkulu. Kabazange bayilalele imzwangedwa yabo lanxa babesazi ukuthi kwakukubi ukwephula umthetho kaNkulunkulu. Kodwa abantu abaningi basendulo bayilalele imzwangedwa yabo lanxa babelesona. UJobe ngomunye wabo wathi, umzwangedwa wami kawuyi kungihlupha empilweni yami. UJobe 27 verse 6. Kodwa uDavida kwezinye izikhathi wayengawulaleli umzwangedwa wakhe futhi lokhu kwenza wonela uJehova. Ngemva kwalokho wakhathazeka kakhulu. Umzwangedwa wakhe yiwo umtshela ukuthi ayekwenzile kwakungaqondanga. Nxa wayengawulalela, wayengasoze enze iphutha elifana nayo. Indima 6. Umbuzo uthi, kungani sisithi wonke umuntu lomzwangedwa? Abantu abangamaziyo uJehova bayenelisa ukwazi ukuthi kuyini okuqondileyo lokungaqondanga. IBhayibheli lithi, imicabango yabo iyabasola iphinde ibavikele. KwabaseRoma 2 verse 14 lo 15. Ngokwesibonelo, abantu abaningi bayakwazi ukuthi kubulala lokuntshontsha kubi. Bayabe belalela imizwangedwa yabo futhi belandela izimiso zikaNkulunkulu lanxa bona bayabe bengakwazi. Indima 7. Umbuzo uthi, kuyini okungenza ukuthi umzwangedwa usitshela kungayisikho kwezinye izikhathi? Kodwa kwezinye izikhathi umzwangedwa ungasitshela kungayisikho. Ngokwesibonelo, ngabe usulinyezwe imicabango emibi futhi ungenza senza okungaqondanga. Yikho kumele siwuqeqeshe. Umzwangedwa omuhle yiwo wanceda uJosefa ukuthi angaweli esilingweni. UJehova usinika umoya ongcwele kanye lezimiso zeBhayibheli ukuze asincede siqeqeshe imzwangedwa yethu. Asihloleni ukuthi singayiqeqesha njani imzwangedwa yethu. Singawuqeqesha njani umzwangedwa? Indima 8. Umbuzo ka-A uthi, inhliziyo yethu ingasikhohlisa njani? Umbuzo ka-B uthi, kuyini okumele sizibuze khona singakenzi loba yini? Abanye abantu bacabanga ukuthi ukulalela umzwangedwa kutsho ukuphonga ukulandela imizwa yabo. Bacabanga ukuthi bangenza loba yini efunwa zinhliziyo zabo. Kodwa inhliziyo ingenza senzo okungaqondanga. IBhayibheli lithi, inhliziyo iyakhohlisa kudlula izinto zonke njalo imbi kakhulu. Ngubani ongayizwisisa na? UJeremiya 17 verse 9. Yikho singaqalisa ukucabanga ukuthi into ethile iqondile yona ingaqondanga. Ngokwesibonelo, umpostoli uPaul engakabi ngomKristu wayehlukuluza kakhulu abantu bakaNkulunkulu ecabanga ukuthi ayekwenza kwakuqondile. Wayezitshela ukuthi lo mzwangedwa omuhle. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi wathi, inkosi yiyo engahlulelayo. 1 kwabaseKorinte 4 verse 4. Yikho lapho isizwa ukuthi uJehova wayekuzonda ekwenza, wananzelela ukuthi kwakumele antshintshe. Kuyacaca ukuthi singakenzi loba yini, kumele sizibuze ukuthi, kuyini uJehova afuna ngikwenza. Indima 9, umbuzo uthi, kutshona ukwesaba uNkulunkulu. Sonke asifuni ukudanisa abantu esibathandayo. Siyamthanda uJehova yikho asifuni ukumdanisa. Kumele sibe njengoNehemiya owala ukusebenzisa isikhundla sakhe ukuze anothe ngenxa yokuthi wayemesaba uNkulunkulu. UNehemiya 5 verse 15. Ukwesaba lokho kutsho ukuthi wayengafuni ukwenza loba yini eyayizadanisa uJehova. Lathi kasifuni ukwenza okungaqondanga ngoba siyesaba ukudanisa uJehova. Nxa singabala iBhayibheli, sizakwazi lokho okumthokozisayo.
Amabala asekugcineni 6 athi, ukwesaba uNkulunkulu. Ukwesaba uJehova kutsho ukumthanda kakhulu okokuthi asifuni ukwenza loba yini ezamdanisa. Kuyasinceda ukuthi senze okuhle futhi sixwaye okubi. Kwenza silalele loba yini uJehova asitshela yona futhi sigcine izithembiso zethu. Ukwesaba uJehova kumele kusenze sicabange izinto ezinhle, siphathe abanye kuhle futhi senze izinqumo ezinhle. Amabala asekugcineni 6 aphelela lapha.
Indima 10 lo 11, umbuzo uthi, yiziphi izimiso zeBhayibheli ezingasinceda ukuthi sikhethe kuhle endabeni yotshwala? Ngokwesibonelo, umKristu angakhetha ukuthi uzanatha utshwala yini loba hatshi. Yiziphi izimiso ezingamnceda ukuthi enze isinqumo esihle? Nanze ezinye. IBhayibheli kalibayalisa abantu ukunatha utshwala. Lisitshela lokuthi iwayini liyisipho esisinikwe nguNkulunkulu. Kodwa uJesu watshela abalandeli bakhe ukuthi bangadakwa. UPawuli watshela amaKristu ukuthi axwaye amadili okuminza lokudakwa. KwabaseRoma 13 verse 13. Wathi izidakwa kaziyikudla ilifa lombuso kaNkulunkulu. 1 kwabaseKorinte 6 verse 9-10. UmKristu angazibuza ukuthi, ngibuthanda kangakanani utshwala? Kumele nginathe yini ukuze ngizwe ngcono? Kumele nginathe yini ukuze ngikhiphe inhlwane? Ngiyenelisa yini ukuzibamba ukuze nginganathi utshwala obuningi? Amabala ngaphansi athi, odokotela abaningi bathi kunzima ukuthi umuntu onatha kakhulu utshwala ehlise indlela anatha ngayo. Odokotela bahle bacebisa umuntu onjalo ukuthi angabuthinti utshwala. Endimeni, ngiyenelisa yini ukuzikholisela labangane bami lanxa kungela tshwala? Singacela uJehova ukuthi asisize sizihlole. Ihubo 139 verse 23-24 lithi, ngihlola, oh Nkulunkulu, uyazi inhliziyo yami. Ngizama ukuze wazi ukunqinika kwemicabango yami. Ake ubone ingabe kule ndledlana embi kimi. Ungihole ngendlela yaphakade. Nxa singenza njalo, siyabe siqeqetsha umzwangedwa wethu ukuthi uhambisane lezimiso zeBhayibheli. Ake sihlole okunye. Kungani kumele sibe le ndaba lemizwangedwa yabanye? Indima 12 lo 13, umbuzo uthi, kuyini okungenza imizwangedwa itshiyane? Yiphi imibuzo kumele sizibuze yona? Imizwangedwa yabantu ayifanani. Ngokwesibonelo, ungakhetha ukunatha utshwala kodwa omunye akhethe ukungabunathi. Kuyini okwenza abantu bakhethe ngendlela etshiyeneyo? Kulezinto ezenza imizwangedwa yabantu itshiyane. Izinto lezi zigoqela lapho umuntu akhulela khona, okwake kwenzakala ekuphileni kwakhe lokunye nje okunenge. Omunye umuntu angakhetha ukungabunathi utshwala ngenxa yokuthi wake waba lohlupho lokudakwa. Uza kwenzani nxa unganika umuntu utshwala kodwa ale? Uzacaphuka yini? Uzambamba ngenkani yini? Uzaphikelela yini lokho umbuza ukuthi kungani esala? Iqiniso yokuthi ngeke wenze njalo nxa uhlonipha umzwangedwa wakhe. Indima 14 lo 15, umbuzo uthi, yisiphi isimo esasikhona ngesikhathi sikaPawuli? UPawuli wasinika siphi iseluleko? Ngesikhathi somphostoli uPawuli kwaba lesimo esatshengisa ukuthi abantu balemzwangedwa etshiyeneyo. Abanye abantu emakethe babethengisa inyama eyayiqale yasetshenziswa ekukhonzeni kwamanga. UPawuli wayebona kungakubi ukudla inyama le ngoba wayekholwa ukuthi konke ukudla kuvela kuJehova. Kodwa abanye abazalwane ababeke bakhonza izithombe babekubona kukubi ukudla inyama enjalo. UPawuli kazange athi, "Phela ngilelungelo lokudla engufunayo, futhi umzwangedwa wami uyangivumela ukuthi ngidle inyama le." UPawuli wayeqakathekisa imizwa yabafowabo, yikho wayezimisele ukuthi adele ilungelo lakhe. Wathi akumelanga sizithokozise. Waphinda wathi, "Ngoba lo Kristu kazithokozisanga." KwabaseRoma 15:1-3. UPawuli walingisela uJesu ngokuqakathekisa ukufunwa ngabanye kulokufunwa nguye. U1 Korinte 8:13 uthi, "Ngakho ke uma engikudlayo kusenza umzalwane wami awele esonweni, angiyikudla inyama futhi, ukuze ngingamwisi." U1 Korinte 10:23-24 uthi, "Izinto zonke ziyavunyelwa, kodwa kusizinto zonke ezilosizo. Izinto zonke ziyavunyelwa, kodwa kusizinto zonke ezakhayo. Akula muntu okumele azidingele okuhle, kodwa okuhle kwabanye." U31:33 uthi, "Ngakho langabe liyadla kumbe liyanatha, loba kuyikuphi elikwenzayo, kwenzeleni udumo lukaNkulunkulu. Lingakhubekisi muntu, loba kungamaJuda, amaGrigi, loba ibandla likaNkulunkulu. Lalapho ngizama ukuthokozisa abantu bonke ngezindlela zonke. Ngoba kangidingi okuhle kwami, kodwa okuhle kwabaningi, ukuze basindiswe." Indima 16. Umbuzo uthi, kungani kungamelanga sahlulela omunye umuntu ngalokho umzwangedwa wakhe omvumela ukuthi akwenze? Kodwa kumele senzeni nxa umzwangedwa omunye umuntu umvumela ukuthi enze into esiyibona ingaqondanga? Akumelanga simeyise kumbe simtshele ukuthi akwenzayo akuqondanga. URoma 14:10 uthi, "Pho wena, kungani usahlulela umzalwane wakho na? Loba kungani useyisa umzalwane wakho na? Ngoba sonke siza kuma phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu sokwahlulela. UJehova wasinika umzwangedwa ukuze sizahlulele, hatshi ukuthi sahlulele abanye. Sifuna ukuthi izinqumo zethu zenze kube lokumanyana ebandleni kulokuthi zidale ukwahlukana." Umzwangedwa omuhle uyasinceda. Indima 17. Umbuzo uthi, kuyini okwenzakalayo nxa umuntu angaqhubeka esenza ukubi? Umpostoli uPetro wathi, "Hlalani lilomzwangedwa omuhle." U1 Petro 3:16, ithethe kuNew World Translation. Kuyadanisa ukuthi abantu abaningi lamuhla bazilandele izimiso zikaJehova, futhi kugcina kungasathi thiki nxa besenza ukubi. UPawuli wathi imzwangedwa enjalo yahaqazwa ngensimbi etshisayo. 1 Timothy 4:2. Sokwananzelela yini ukuthi umuntu ojayele ukubamba imbiza ezitshisayo ugcine engasabuzi ubuhlungu? Kuyafanana lomuntu ojayele ukwenza izinto ezimbi. Umzwangedwa wakhe uyahaqazeka futhi ugcine ungasasebenzi. Indima 18-19. Umbuzo ka-A uthi, ukuzisola kusinceda ngani? Umbuzo ka-B uthi, kuyini ongasisiza nxa silokho sizisola ngesakwenza kudala? Nxa uzisola, umzwangedwa wakho uyabe ukutshela ukuthi lokho kwenzileyo kubi. Ukuzisola kwenza ubone ububi obenzileyo futhi untshintshe. Sifuna ukufunda emaphutheni ethu ukuze singaphindi siwenze. Ngokwesibonelo, umzwangedwa wenza uDavida wabubona ububi ayebenzile futhi wazimisela ukuthi alalele uJehova esikhathini esilandelayo. UDavida wazibonela ukuthi uJehova uyathethelela njalo ulungile. Ihubo 86:5.
Amabala asekugcineni 7 athi, ukuphenduka. Ukuphenduka kugoqela ukuzisola kakhulu ngento ethile oyenzileyo. Abantu abathanda uJehova bayazisola nxa bangananzela ukuthi benze into engahambelani lalokho akufunayo. Nxa singaphambanisa, kumele sicele uJehova asithethelele ngomhlatshelo wenhlawulo kaJesu. Nxa ungaphenduka ngenhliziyo yonke futhi utshiye ukwenza okubi, uJehova uzakuthethelela. Yikho kuyabe kungasamelanga uzihluphe ngezinto owazenzayo. Kumele sifunde emaphutheni ethu futhi singaphindi siwenze ukuze sijabulise uJehova. Amabala asekugcineni 7 aphelela lapha.
Kwesinye isikhathi umuntu angazisola ngobuba benza kudala lanxa waphenduka. Ukuzisola kubuhlungu njalo kungenza umuntu azeyise. Nxa kuyikuthi uyakuzwe njalo, khumbula ukuthi ngeke kuntshintsha okwenzakala kudala. UJehova wakuthethelela futhi wasesula isono sakho, kungelani lokuthi wawukwazi kumbe wawungakwazi ukuthi okwenzayo kubi. Okuqhakathekileyo ukuthi kathesi wenza okuhle futhi usuhlanzekile emehlweni kaJehova. Lanxa inhliziyo yakho ingabi lokhu kuthonisisa, khumbula ukuthi iBhayibheli lithi, uNkulunkulu mkhulu kakhulu kulezi nhliziyo zethu. U-1 Johane 3:19-20 uthi, ngalokhu sazi kanje ukuthi singabeqiniso lokuthi sizibeka njani izinhliziyo zethu ekuphumuleni phambi kwakhe, lapho izinhliziyo zethu zisilahla. Ngoba uNkulunkulu mkhulu kakhulu kulezi nhliziyo zethu, njalo wazi izinto zonke. Lokhu kutsho ukuthi uJehova lothando, njalo uyathethelela kungelanda ukuthi isono osenzileyo sikhulu kangakanani. Ukwazi ukuthi uJehova sekuthethelele kwenza uhlaliseke futhi kukholise ukumkhonza. Indima 20-21 Umbuzo ka-A uthi, ibhuku leli liza kusiza njani? Umbuzo ka-B uthi, uJehova usinike inkululeko yokwenzani? Kumele siyisebenzise njani? Ibhuku leli liza kusiza ukuthi uqeqeshe umzwangedwa wakho ukuze ukuxwayise ukuthi ungenzi izinto ezimbi. Liza kunceda lokuthi usebenzise izimiso zeBhayibhile ekuphileni kwakho, kodwa lisoze likunike imithetho kuzo zonke izimo ohlangana lazo ekuphileni. Lokhu kungenxa yokuthi siphila ngomthetho kaKristu osekelwe ezimisweni zikaNkulunkulu. IBhayibhile alisinika imithetho yokulandela kuzo zonke izimo, kodwa lokhu akumelanga sikusebenzise njengemvumo yokwenza ukuwe. Kumele sisebenzise inkululeko yokuzikhethela ukuthi silalele uJehova. Nxa sicabangisisa ngezimiso zeBhayibhile futhi sizisebenzisa, siyabe sizifundisa ukucabanga njengoJehova. KumaHebheru 5:14 Nxa singenza njalo, sizahlala silomzwangedwa omuhle futhi sizigcine sisethandweni lukaNkulunkulu. Izimiso zeBhayibhile. 1. Umzwangedwa yisipho esivela kuNkulunkulu. Imicabango yabasola iphinde ibavikele. KwabaseRoma 2:14-15 Umzwangedwa wakho ungakunceda njani? Ihubo 139:23-24 Umzwangedwa usinceda sazi okuqondileyo lokungaqondanga. Uyasinceda lokuthi sibe ngabantu abathembekileyo. U-1 Samuel 24:5 U-Jobe 27:6 Umzwangedwa wethu ungasinceda ukuthi senze okulungileyo futhi sixwaye okubi. Usenza sithokoze nxa senze okuhle, kodwa sizisole nxa senze okubi. 2. Umzwangedwa kumele uqeqetshwe. Inhliziyo iyakhohlisa ukudlula izinto zonke njalo imbi kakhulu. U-Jeremiya 17:9 uJehova usinikene ukuze siqeqeshe umzwangedwa wethu. KwabaseRoma 9:1 1 Korinte 4:4 Umzwangedwa ungasikhohlisa. Udinga ukuqondiswa ngomoya ongcwele hatshi indlela esizwa ngayo nje kuphela. KumaHebheru 5:14 Lo 1 Petro 3:16 eBhayibhilini kulezimiso ezenza sibone indlela uJehova acabanga ngayo futhi ziyasinceda ukuthi siqeqeshe imzwangedwa yethu ukuze sazi okuhle lokubi. 3. Imzwangedwa iyachiyana. Akula muntu omele azidingele okuhle, kodwa okuhle kwabanye. 1 Korinte 10:23-24 Singatshengisa njani ukuthi siyayihlonipha imzwangedwa yabanye? KwabaseRoma 15:1-3 Imzwangedwa yabantu ayisebenzi ngendlela efananayo. Umzwangedwa wakho ungakuvumela ukuthi wenze ulutho oluthile, kodwa omunye ungamvumeli. 1 Korinte 10:31-33 Umpostoli uPawuli wayelendaba labanye. Wayeqhakathekisa indlela ababezizwa ngayo ukwedlula lokho yena ekufuna. KwabaseRoma 14:10-19 uJehova wasinika umzwangedwa ukuze sizahlulile thina hatshi ukuthi sahlulile abanye. Akumelanga sitshela abanye ukuthi abakwenzayo akuqondanga. 4. UJehova angasinceda ukuthi sibe lomzwangedwa omuhle. Sizibeka njani izinhliziyo zethu ekuphumuleni phambi kwakhe? Ngoba uNkulunkulu mkhulu kakhulu kulezinhliziyo zethu, njalo wazi izinto zonke. U-1 Johane 3:19-20 Kungani kungamelanga sivumele ukuthi izinto esazenza kudala zisiqeda amandla? Ihubo 86:5 Lo 1 Korinte 6:11 Kubuhlungu kakhulu ukuzisola ngezono esazenza kudala futhi kungenza sizwe angani asilancede. Ngeke sikutshintshe okwenzakala kudala. UJehova wasithethelela futhi wazicitsha izono lezo. Singenelisa ukuba ngabahlanzekileyo kuye. KwabaseGalatiya 6:2 Lo 1 Petru 2:16 Umthetho kaKristu sekelwe ezimisweni hatshi emthethweni. AmaKristu kumele enze okuhle ngazo zonke izikhathi lanxa ungelamthetho okhuluma ngendaba ethile.